Anto siyazivele thinking ukuthi umuzi omuhle ngothekelelwayo ngoba lezethekele. Nxa kunjalo ke kusho ukuthi njengomuzi weZimbabwe asikhangeleni ukuthi sike saba sililizwe elinjani. Lesililizwe leyo liyane lingelabangane abaningi. Nabangane kade silabo besiyithi esingathi yinto esibalandayo. Kodwa kuthe ngemva kwesikhathi kwakhanya uPresident Mnangagwa eseqinisa ubuhlobo ikakhulu elandelela lokhana okwake kwakhulunywa ngabantu abanye baze bangathi sebehleka ngakho besithi ngama-mega deals. Saze sabona-ke ukufika lapha kukamongameli weChina kwesinye isikhathi. Sabona-ke ukuya kwele China umongameli uMnangagwa esanda kuqala ukwethekelela amazwe akhatshana kwaba lokuqiniswa kwezinqumo zokusebenzelana. Ukuthi sibone isethekelo esingaka sithunywa ngupresidenti wele China sisiza kwele Zimbabwe kunye lamanye amazwe la azahamba kuwo yithi kuyisambulelo sokuthi sibone ukuthi kuqinisekile ukuthi iChina isalothando njalo nokuzimisela ukusebenzelana leZimbabwe ukuqinisa ubuhlobo lezokusebenzelana ezithuthukisa umnotho.
Nxa sikhangela-ke siyabona ukuthi kule nhlelo eziningi eleChina elizenza kwele Zimbabwe. Kambe nxa sikhangela-ke le $1.1 billion wange-7 and 8 lokhana okuthiwa yi-power generation uhlelo lwangkhona, siyabona njalo ziningi inhlelo eziningi zedala lephalamende kuzobuya-ke i-Robert Mugabe International Airport. Kambe nxa bezezibona bajabula yini kumbe babona ngazani kuyahlephuka?
Yele into okuthiwa yi-project management kit ifuna ukuthi nawe nxa ukatshana kasithi ukudiaspora uyakha indlu uthumela abana wakho izimali zokuthi bakuthengele isitende, bathenge izitina, bathenge amasamende, bathenge ibhilida bakhe. Kodwa kufuna nawe from time to time ubusiza la ukuzobona ukuthi hawu oright inje nxa ikuwindo level hawu inje nxa i-routing siyasebenzisana livumelane ukuthi lizasebenzisa amatali kumbe amazenge. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisebenzelana kwezokukhuphula izinga lezakhiwo infrastructure development lamanye amazwe abamisela iChina nxa sisebenza babe labo besiza bezobona ukuthi kwenzakalani ukwenzela ukuthi kube yindlela lathi lokuzihlola ukuthi kambe senza kuhle yini kulokho kumele sibe senza ngakho. Umongameli uMnangagwa uphethe ekhuza abantu ukuthi ubugwelegwele ukutontsha ukweba ukungethembeki kakufuni njalo kuyaziwa ukuthi yikho okubhidliza imnotho yamazwe. Yikho-ke kumele kukhanye ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo kazikasizwa kuzaba nesidingo sokuthi kukhangele ukuthi yindaba kungakasizwa yena imali engaka ebalisela izinto ezinjezize kungazenziwe yalethwa. Kodwa-ke ngithanda ukuthi nginome ukuthi ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi hlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe kufika kuleli banga.